Iningi labatshengisele namhlanje abadabuka emhlubulweni weMatabeleland bakhala ngokuthi bayancindezelwa ekukhethweni ukufundela umsebenzi wokonga esibhedlela sempilo bethi lokho kumele kulungisiswe ngokuphangisa. Umnumzana Patrick Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu uthi indlela abakhethe ngayo abantwana bokungena kuhlelo lokufundela umsebenzi wokonga lonyaka ayiqondanga.
Indlela abathi bathethe ngayo abantwana ayilunganga. Sivele emhlanganweni lo CEO dikasela ngitethola vela ubani incwadi yathi bami ukuthatha abantwana, so lokho against policy ye government. Sesimtshelile ukuthi kabhalele uminister wakhe, siya kuye uminister kusasa, asimi ukungena emaklasini uminister aze abuye lapha azolungisa indaba le eyonakele.
Umnumzana Solwayo Ngwenya umqondisi wempilo uthi abantu kababekezele ngoba kusalindwe ukuthi kulotshelwe ugatsha lwezempila kahle ngoba bona bengela amandla okuguqula osokukhona manje.
Ngiyalibona sibili ubuningi beni, ngiyafisa ukuba ngomongikazi ngisebenze lathi, kodwa okwakathesi kukhanya kule nkinga ezikhona. Siyacela ukuthi libe ngabantu bokuthula, indaba le izasiwa khonale eHarare ngoba into zonke zivelela khona ngale. Thina silawo amandla anganani ukuthi sitshintshe izinto ezila.
Umnumzana Mlungisi Moyo ongumhlali wakobulawayo uthi wonke umuntu ulelungelo lokuthi asebenze kibo, njalo kumele abantu baphiwe amathuba afanayo.
Silapha ngenxa yendaba yokubana nursing abantwana kade bethathwa, sinanzelela ukuthi kukade kuthathwa abantwana abangasobe region le. So thina sithi njengabantu beZimbabwe, wonke umuntu weZimbabwe lelungelo lokusebenza kibo, njalo ephiwa amathuba afananayo. Kungabi labanye umhlobo wabantu ukuba yibo bodwa abathola imisebenzi abanye bengayitholi. Njalo sinanzelela imisebenzi enjengenursing ukubana nxa uzathi uyesebenzisana labantu uzasebenza njani limi lwabo ungalwazi.
Unkosikazi Patricia Chabalala ongumhlali wakobulawayo uthi uzoxhasa abantwana bakobulawayo abancitshwa indawo zokuba bafunde ukuba ngomongikazi.
Ngizomela udaba lwabantwana abakomthwakazi abancitshwa ukuzofunda izifundo zobumongikazi kobulawayo elizweni labo. Yindaba engibuye ukuzoyibona ngikhangelisisitshwa ukungena la. Sithe sikhangelisa safica ukuthi ule recruitment okuthiwa yenziwa through the line sima, kumele abantu baqhatshwe manqamu bekhangele. Sananzelela futhi ukuthi nxa ungena lapho uyafica omongikazi abaningi ngabesishoneni.
UZulu wakobulawayo uveze ukubambana njalo lokuthi bayabandlululwa nxa kufika esikhathini sokuthi bazithuthukise ngendlela ababuye ngobuningi ngayo bezitshengisela. Bathi bayafisa ukuthi lowo onguye owenzele liphutha aphume bembone baxazulule lolu daba ngoba kungalunganga ukuthi babuswe endaweni yabo. Udaba lolu lilulotshelwe nguBathabile Masuku, lalubalelwa nguMike Hoye.